We talked to the governor about that. We even told him what the members are saying. Well, there are some of them that are saying that they got paid in advance.
Sikhulume losibalukhulu webhanga leRBZ samtshela ukuthi abanye osomabhizimusi bathi babhadalwa imali ngabathengi bese bethatha imali bayise ebhanga ukuze bathenge idola leMelika elokuthenga impahla ngaphandle kwelizwe. Udubo osolukhona ngolokuthi abanye abathengi sebefuna ukubophisa osomabhizimusi laba ngoba bebhadala imali zabo. Usibalukhulu webhanga leli yena uthe lokhu kwenziwa ngenhloso yokuletha ukuhlaliseka kwemali entsha eyamazigi. Esithi engakhupha imali eningi, imali le ingahle iswele amandla.